Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthaza uZulu wonke weZimbabwe uthi kasukumele phezulu ahambe ke ayelobisa utshenelise ukuthi avote ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuhlelwa kwesikhathi sokubhalisela ukuvota kuphehla umzabalazo wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi.
Imizi yonke kuyaliwa, akulapho ongaliwa khona. Kanti akula muzi owakhiwa ngendlela, akula. Imizi ngalezikhathi ezowakho waphumelela ngaze senzele kawuphumeleli. Kodwa esiqakathekile ukuhlalisa laphansi ukuthi ndibone kanti vele inkinga yangikhona ingaphi njalo iqondiswa njani.
Umkhokheli we-MDCT, uMnumzana Morgan Tsvangirai, uxwayiswa ukuthi akhulumisane lo munye wabasekeli bakhe, uNkosazana Thokozani Khupe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo sebekhudaze uZulu weZimbabwe ukuthi abhalise ngobunengi kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Kulandela isaziso sikamongameli Mgabe esokuthi uhlelo lolu luzaqala ngolwesine kuliviki luyeqitshwa mhla ka 15 ngozibandlela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leSouth Africa lazo sezikhuthazwe ukuthi ziphatheke kulolu hlelo. Sixoxele siphathamandla sebandla lePeople's Democratic Party uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala sikuthaza uZulu wonke weZimbabwe ukuthi kasukumele phezulu ahambe ke ayelobisa utshenelise ukuthi avote ukhetho lomnyaka ozayo. Sifisa ukuthi basukumele phezulu abantu bakithi bayirejista. Okwesibili, ngesikhathi asikhulumileyo uMgabe ukuthi ngoJanuwari kuyabe kuvalwa sithi hhayi uyazitsholo abantu kumele baphiwe amathuba agcweleyo ukuthi-ke balobise. Siyakwazi ukuthi kulotshwa-ke kusetshenziswa-ke imitshina elenethiwekhi. Kwesinye isikhathi-ke zathola ukuthi inethiwekhi zizabe zihamba kube nzima-ke ukuthi abantu barejiste. Yikho-ke hayi ngesikhathi esihambileyo sibona ingani-ke abantu babakarejisti bonke-ke ngokugcweleyo. Kodwa-ke sikhuthaza-ke abantu ukuthi kabasukumele phezulu belandela yena la mazwi akhulumileyo ukuthi uvalwa ngoJanuwari sizibone sonke ukuthi silobisile. Kodwa-ke nxa kufika leso sikhathi kuzamela kukhangele ukuthi abantu kambe bonke batholile amathuba ngokugcweleyo na, ngoba sinanzelela ukuthi kathesi abantu abaningi basadinga-ke izithupha labababhesi satifiketi baningi-ke abangelakho. Nxa-ke bangakuthola lokho-ke hhayi abahambe berejista-ke ngobunene.
Njengebandla lizafika yini kwamanye amazwe afana labo-South Africa, mhlawumbe labo-Botswana langapha eMelika likhuthaze abantu beZimbabwe ukubana babuyele bayebhalise?
Silalo-ke lolo hlelo-ke i-department yethu ekhangeleke ze-international relations ubudlelwane-ke lamazwe-ke aphandle luzaphuma-ke luyekhangela-ke ama-structures ethu aphandle kwelizwe ukhangela abantwana beZimbabwe abaningi abaphandle kwelizwe-ke bakhuthazwe ukuthi-ke kababuye bazolobisa babuye njalo bazovota ngoba udubo lukhona lapha ekhaya. Ibandla leZANU-P F kumele-ke ngomnyaka ozayo liphume liphele embusweni-ke kungene-ke abantu-ke abazabona ukuthi bavuselele-ke umnotho welizwe-ke osofile ukulawa libandla leZANU-P F.
UMnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-PDP. Abadala bathi induku kayakhe muzi. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe bahlale phansi bakhulumisane ngokuxabana kwabo phezu kodaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kuxwayisa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
Abantwana basezimbabwe bayadubeka kumele sibakhiphe ubugqilini bezandla ubakhipha njani nayo siyindlela yakhona lapho kuphambanisele khona kungaphi ayinkokheli zethu kasihlale phansi zilungise khonokho ayikhona rosidlepha emaphepheni uzulu yesozazivotela besesithini amakhupheka ahambe kumubaebekuitshana nobakuthangirayo nakule nto emkhubayo lokhu kuthiyo uyabhalelwa ngabantu njengonabo ababhalayo ngobani akusoze kusebenze khonokho akuhlaleni phansi kukhulunyiswane kudinge indaba lapho ekhona indaba icubule
koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo utsho njalo ngezinye indlela
kakhulu ezanda futhi sahamba empini kazibuzi abantwana bafa bepelile izwe lona leli khe sezivela kuzibuze khonapho kwenzakalani awuhlelwanga ngaphansi kwakwaphumalela nkesa ye-constitution isisfire seziqeda ukubulalana so sidingane ekubulaleleni thina sikwazi ukuthi singangena kwi-boardroom sizakhulumela siqedelane sabulalani sasibezese-boardroom kukanti ngaze kuqala nge-boardroom ngasibulalananga
ubabuthwangirayo njengomkhokheli webandla eseke wenza imizamo yini eyoku uchayela uMakhuphe ucingo ambize njengomuntu omdala wathi Makhuphe buyasikhulume buyasihlale phansi
leyo inzima ukuthi ngiphendule ngoba kangazi ukuthi ubaba yena xa esenza umsebenzi wakhe uyenze njani kodwa mina nanxa kunjalo nabantu abadala inkokheli zethu kumele badume amatshe ngoba lapho kule ntuthuko khona okule change ngesilungu kuzaba lokuthokozela okuthize kodwa kakusho ukuthi kayitho zenzakale le nto kuzame liyenza but kumele siyibumbe ize ivuthwe ize yamukelwe ngendlela ezakwamukela ngabantu bonke but ukuthi lokhu ukuthi ubabufonele umama Makhuphe angikwazi ngoba ngabadala bami ngingababuza ukuthi like lakhulumisana yini but mina engikhuthazayo ukuthi asisoze sinqebe uma sisenza lokhu esikwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ngilifake ke kancane ezandleni zika Gil Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashona phi ona amasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilobaba uPeter Zwide Khumalo. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba Dube kunjani wena?
Ngiphile kakhulu kunjani khona ngapha koBulawayo?
Hayi ukhondile ngiyathaba ukuthi wena okantshintsha isibongo sebebaningi abantshintsha izibongo ngapha kathiyelelani ukutshintsha isibongo
mina vele ngumthembo ozithembayo ngiyadlala nginjalo
ha kodwa ukhona omnye uDube ngapha esigodini layo uthi uKhumalo sephulile indlela nje ezinye ezingazaziyo futhi lani
ye madoda kuzima khonokho abantu benkosi Khumalo singathi selukusimo siphi sokudinga umntwana ozathatha-ke ubukhosi bukamthwakazi
kusukela ngo-6 November 1997 owaba khona umhlangano owabizwa izinduna ezine zithi zidinga lapha okulomntwana khona kwavunyelwana ukuthi umntwana ukhitshwa yindlu kalobhengula mhlaka 31 December 2014 amakhumalo futhi ahlangana avumelana ukuthi umntwana ukhitshwa yindlu kalobhengula ngakho kusukela lapho indlu kalobhengula ngo-January 2015 kuze kube kathesi ilihlangana ihlangene izindlu ezihlanu ezaba labantwana endlini kalobhengula ezintathu ekanguwenja umankisimana lomthezeni abazange babe labantwana injubanjube ekasidojiwe ekanyamande ekamhlambi ekasintinga yizo ezaba labantwana ngakho izindlu lezi bezimelwe zavumela ukuthi zizasebenza ndawonye zikhangelele ukuthi zikhethe umntwana phakathi kwazo okwakhathesi indlu ngokwayo ekalobhengula isilitholile ithole ngakho okuzakwenzakala ukuthi kuyalandela isintu kwaziswe izinduna labanye abamasiko ahambelana lokuthi ubukhosi bumanjani njengamanye amakhumalo izinduna yizo ezizaba lo mlandu wokwazisa abantu ukuthi umntwana ngubani aso mlandu wako Khumalo ukuthi bakhiphe ukuthi umntwana ngubani ngoba kaze kufanana lokuzibeka lokho. Ngabe izinduna zingakhipha ebantwini ngoba izodla abantu yizo futhi ezizalungisa ukuthi umntwana ugcotshwa nini.
Ye, kodwa siyabona ke ukuthi kule mbiko ekade lokhu iphuma-phuma lapha omunye oziphumele egcikeni ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo. Kuzobuya ke sizwe kuthiwa kulolu baba futhi njalo okuthiwa ngumbulelane loBhengula kambe abantu po bakuthatha njani khonoko?
UStanley Chuma Khumalo hatshi kazalwa endlini kaloBhengula, ngakho intonga yobukhosi ayikho endlini lapha athi ukuphuma khona ngoba lohlangabeza kazange abubaki ngisho ubukhosi kaloBhengula. Ubulelane ngumntwana wethu, umntana nami mina njoba nginje umntana wethu uzala endlini kaloBhengula, kodwa ukuphuma kwakhe ukuthi kuthiwe nguye oba inkosi akukhitshwanga yindlu kaloBhengula ngendlela okwakuvele kumiswe ngayo ukuthi indlu kaloBhengula yiyo oyikhipha umntwana. Okwenzakeleyo yikuthi kulamanye amaKhumalo ahambe ayamfukula khonale e-Eastern Cape abuya laye athi phakathi kwendlu kaloBhengula nguye ofanele abe yinkosi. Ukuthi bamthole njani asikwazi, njalo thina asinazi siyingene indaba kaBulelani ngoba umntanethu siyamthanda siyamzala, kodwa indlela yokukhethwa kobukhosi ngendlela izizwe kaloBhengula ekubambe ngayo hatshi ayisiyo emkhiphileyo. Kodwa emfanele kutsho ukuthi ukuwabuya emele indlu yakwabo wahlangana nendlu kaloBhengula kabili, kodwa wasephuma waya kumalala amanye amaKhumalo eceleni ukuthi akhethe yena ukuthi abe yinkosi. Hatshi, indlu kaloBhengula ayikamkhethi, njalo ayisuye embonileyo ukuthi abe nguye oba yinkosi. Kodwa asikungeni kangako ngoba amaKhumalo lawo yowafanele achasisele abantu ukuthi bakwenze njani enxeba kwi-intanethi asikwazi.
Ye, kodwa nxa sesikhangela phela abantu abasoze bedidana ingqondo khonapho ukuthi akusakhanya ukuthi kuya ngaphi khonokho esikhuluma ngakho.
Abantu besintwini isintu sabo bayasazi ukuthi sihamba kanjani, njalo silethemba ukuthi ye kwenzakala ukuthi baphambaniseke basingazeke ngenxa yokuthi sokube labantu abaningi abanza ukuthi bathi bazinkosi. Kodwa indlu eyasala le ntonga yindlu kaloBhengula, njalo indlu kaloBhengula ibikele izinduna zale zayeluleka ukuthi ibambe njani lo umsebenzi.
Ngithathelela ithuba ukuthi ngikubonge kakhulu baba Khumalo ungadinelwa kusasa.
Ngiyabonga baba Dube.
UKhumalo-ke udabuka endlini yesikhosini yesizwe sikamthokazi. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Sibe munye thina sibe moya.
Siyabonga ejahala kodube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siqhubekeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lolo isikhapondo ongisakhulayo owaye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Kulabontanga abasephatha ama-tours behamba endaweni ezijiyeneyo befundisa abontanga ukuthi bangafaka njani ama-application abo ukuze labo bathole ithuba lokungena kuhlelo lolu ngomnyaka ozayo. ULois waye ngomunye owayephatha ama-tours lawa, yikho lokho esizabe siphatha udaba mayelana lakho lamhlanje. Nkosazana Kapondo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyaphila, linjani?
Hayi, thina siyaphila Lois. Awungitshele ngamafishane mayelana ngohlelo lwenu esingathi ngesingisi i-tour.
Kuzabe kune team eyabeyitshiyene ezabe ihamba right round Zimbabwe. So far sebeyenza iGweru leMashingo, bazabhoda beyeGweru eKadoma, bazafika labo Lupane, woBhinga, eWange. Bezama ukuthi abantu bebatshele ukuthi ku-aplaywa kanjani, kuhamba njani ukuthi umuntu ezengeni lakho ukuthi kufuna umuntu onjani ukuthi a-aplaye lokufunekelayo.
Ushilo wathi kulabasakhulayo abajiyeneyo abazabe bephatha uhlelo lolu ngasendaweni ezijiyeneyo, wena ukuthimi iphi?
Ye, kuyabe kulamatimu abejinjeni ngoba indawo zonke sezinalezi kulamanye ama-fellows abe khona. So umuntu abe khuluma endaweni yabe eseduzane layo khona nenabe yimsemtari.
Abontanga abasemthari bona bayibone njani itho yena?
Babuyile ngobuningi babo, bakuthakazelele. Abanye bebesesaba besithi bake bazama uku-aplaya. So besibakhuthaza ukuthi lami ngake nga-aplaya nayekela ukungena lokubizwa kuma-interviews ambizwanga. But last year ngazama, ngahle bambiza ngahamba e-America. So ukuthi bengalahli ithemba.
Ngaphandle kokwesaba, abontanga bona babe lesikhalo esijiyeneyo na? Ngibuza ngoba ngibona ngani ithuba likhona lokuthi bakhona abontanga abazakhaliswa ngokuswelakala kwemali ukuthi bayefake i-application yabo.
Hayi, bebekhuthaza ukuthi bebakwanisa ukusebenzisa leyana okuthiwa yi-American Corner. Iyatholakala indaweni eziningi and they have a Wi-Fi AMR. So we started with the library, the machine, the laptop, the desktop. Wi-Fi having a mara, you go water and you tell Ogabu Fudaga look to Munda apply. Any costing over now we would be a visa of my interview. We are Pata, Lumaliakova, Nigimale Pass. So we know we have a Meluvian, the hotel, we would need internet cafe, but we would have La American Corner Lapocon. When my corner, so Melu have the American Corner, ESVC Wi-Fi a mara.
Uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship, luzabe luqala nini ngomnyaka ozayo?
Ama applications avulwa mhlaka 13 September avalwe mhlaka 11 October. So kuthiwa ngabo December khonapho siyabusukwazi ukuthi baza kubiza kwi-interview yini and then ngabo March nxa kuthi abutholiland yikho lapho siqalisa ukwenza into zama-visa kanjani and then mid-June abantu sebesiyamelisa.
Ngiyazi ukuthi kulo hlelo lweMandela Washington Fellowship olwenzakala kwele South Africa. Ukhona umehluko na phakathi kohlelo olwenzakala kwele Melika njalo uhlelo olwenzakala kwele South Africa?
Akuchiyananga kangako nje except ukuthi indawo ezijiyeneyo ukuthi laba bayabe bese South Africa abanye bese America but akuchiyananga kangako.
Masigoduke siyophatha udaba mayelana ngale tour. Seliyenzile ngaseMthare, zikhona izinye indawo na lapho le tour izaphathwa khona?
Toko kule Blinda, kule Kariba, okwe Bulawayo, imashingo lentare yenzileyo. So bazazama ende kule zindawo futhi ezangizelelwe engazikhulumanga. Ukuthi umuntu wonke athole ithuba lokuzwa ukuthi kuhamba kanjani nxa umuntu esengu-apply.
Masiyigqibeke Lois, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile malanga ngama-tours lawa kumele bayephi?
Bayase advertiser online kuma-Facebook. The American Embassy, being a like page with Facebook, American Embassy, ya post a mama post with Namsha servicing up, Sasa servicing up in Jalunjal.
Hi, Gosazana Capondo, Siabonga Kulu, Begushe Ubala Gushel.
Hi, Lamimboni.
Balaleli, being Kokalo, Lois Capondo, or why Gushel, or Mandela Washington Fellowship Kulumyaga, a Sikota, Mailana, Namato Zabo. Lapho bayafundisa abontanga ukuthi bangathuthukisa amathuba abo okungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo kanjani. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Obe Lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo kaPawulu owalobela abaseRoma ichapter ka-1 verse ka-16. Paulu akhuluma lapho esithi yena ngoba mina kangilamahloni ngevangeli likaKristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube losindiso kuye wonke okholwayo. Kumjuda kuqala nakumgriki. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi sinanzelele ukuthi isiKristu sikhula ngenxa yokuthi kumele kube nabantu abaqhuba ivangeli. Ivangeli lona kathi vele kuyini? Umbuzo oqakathekile okumele siwubuze lo. Ngenxa yokuthi singakhangela ukuthi kathesi sokusiba namabandla amaningi aqaliswa ngabantu, okuba le mbuzo eminingi ukuthi leli bandla ngelesiKristu kumba silo lesiKristu. Uphawu okumele lube khona kulo lonke ibandla elika khona esingathi eliphilayo kumbe lilethe impilo ebantwini ikuthi lelo bandla kumele libe liqhuba ivangeli likaKristu esingathi yindaba ezinhle. Indaba lezo kuyini? Siyananzelela uPawu lapho uthi yena mina kanilamahloni ngaleli vangeli ngoba okokuqala ivangeli yilo amandla uNkulunkulu asebenzisayo ukuguqula impilo zabantu. UNkulunkulu nxa umuntu ezikhulumela njengamazwi akhe engeke aguqula impilo zabantu kodwa nxa amazwi omuntu ehlangane nendaba ezinhle ezichasisa ilizwi likaNkulunkulu elikhulula umuntu phakathi kwesono, phakathi kokukhathazeka, phakathi kwemithwalo umuntu abelayo engeke akhutshwa ngomunye umuntu, engeke akhutshwa ngendlela thina abantu esingazisebenzisa kodwa ikhutshwa kuphela ngevangeli likaNkulunkulu elika indaba ezinhle ngoba yena uJesu uyasithembisa ukuthi wozani kimi lina elisindwayo ngithathe umthwalo wenu ngoba owami umthwalo ulula. So kokuqala sinanzele ukuthi ivangeli zindaba ezinhle ezivelela uNkulunkulu ezigxile phakathi kwelizwi lakhe ezikhipha umuntu phakathi kwenkinga umuntu abe ekiyo yona. Okwesibili sinanzelela ukuthi ngamandla kaNkulunkulu kanye losindiso lwakhe. Usindiso ngesiGriki ibalela ukuthi usindiso lugoqela ukukhululwa emkhuhlaneni, lugoqela ukukhululwa phakathi kwesono, lugoqela yonke into eyenza umuntu abe ngumuntu. Ngakho siyananzelela ukuthi uPawulu uthi kumele ke lindaba iqhutshwe ngabantu abayizwisisayo, kwabanye abantu. Indlela uNkulunkulu ayidlelayo eyenza ukuba omunye umuntu athole usizo kuye ukuthi kumele kube lomunye umuntu ozahamba ayemtshela. Yikho sinanzelela ukuthi kudala kwakusiba nabanani. Siyakhangela ukuthi ngaphe e-Afrika ukuze sizithole lezi ndaba ezimnandi sathola abanali abavela ngaphetsheya. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi la banali abasekho kathesi sekudingakala ukuthi kungabe kungubani kumbe kumbani. U-David Livingstone abasoze bebekhona kumbe u-Robert Moffat abebekhona kudala kodwa sekudingakala umuntu ngokwakhe ukuthi athathe lindaba ayitshele umakhelwane wakhe, athathe lindaba ayitshele abantu emsebenzini. Njalo ngiyananzelela ukuthi abantu abansundu khanya ngani kathesi nxa becungu labathi yitho sesibaningi esizwisisa ivangeli ukwedlula abantu aphila ngaphetsheya. Ngakho ukuthi leli vangeli kumele silithumayele endaweni zonke. Siyananzelela ukuthi uPawulu uthi yena leli vangeli yilo leda elenelisa ukuthi liguqule impilo yomuntu. Ngiyananzelela ukuthi kade sokugcwala imicimbicimbi eminingi. Abanye njalo babeze benze le minye imicimbicimbi efakisayo, bedlisa abantu utshani, abanye bedlisa abantu izinyoka. Konke lokhu ayisikho vangeli.
Kuyiqibe mfundisi.
Asigcibeni ngokuthandaza sikhangele ukuthi wena lo mlando u-Isaiah uthi yena uNkulunkulu ukhulumisana laye esithi ngingathumukani na. Wena namhlanje lo mlando ukuthi uthunywe uNkulunkulu okuqhuba leli ivangeli. Baba, igama likaJesu, siyathandaza ukuba sizaqhuba ivangeli lapho esikhona, ezikoloni, emakolishini, kumayunivesithi, emsebenzini. Baba, ngegama likaJesu, thandazela abalaleli bethu uba njalo laba abangalaziyo lelo vangeli lizabakhulula njalo lizabafinyelela. Igama
lika Jesu, amen. Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi uSelispanda kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomhlabeleli kaMasikandi uNhlansentsha. Hlabela kamnandi lapho uNhlansi kungoma yakhe ethi singabantu banye eyisihloko sedlalade lakhe lesibili. Kona kahle kahle ingubani linsizo?
uNhlansentsha ufani wakwaNdlovu, ngisuka eCholosho eBhumbi Isigodi.
Ungene nini kwezomculo lapho?
Kwezomculo ngiqale 2014, ngiqale ngicula noPromise Mkandla, oculela iqembu leCross Dede, bengicula irumba leso sikhathi. Ngaya ngaqala uMasikandi 2015, ngakhipha i-CD lokuqala elithi Iphoyisa Lomthetho.
Wasuka ke khonapho
kwathi 2016 ngakhipha i-album yesibili ethi Singabantu Banye, inengoma ezi-12, yiyo le esikhuluma ngayo manje.
Kungani usuke watshiyana le rumba wahamba ngonyawo lukaMasikandi?
Usho ukuthi ngasuke ngathanda kakhulu umculo kaMasikandi, ngangijwayele nje ngithanda ukudlala wona, nabantu engangihlala nabo babethanda wona, nami ngagcina sengiqala ukuthi hhayi ngiculeke uMasikandi ngoba ngase sengiwuthande kakhulu ukudlula irumba.
Bawa bamukela njani abalandeli umculo wakho?
Ikakhulu kuleli CD elikhiphe 2016, hey, balithande kakhulu namanje kungena amafoni bathi sesifikile isikhathi sokuthi ube uya recorda iCD liphume ngoba bawuthande kakhulu umculo wami.
Elesithathu libuya nini?
Ngibhizi ngirekhoda lona nje kumanje, ngicabanga ukuthi u-5 November ma kungekho into engiphazamisileyo lobe seliphumile.
Bakuthola ngapha abakudingayo?
Abangidingayo inamba zami ilezi 061 34 14 641. Uyangitholakala kuWhatsApp nasephone call, uyangithola la
enkundleni yeFacebook awukho?
Ngikhona nakuFacebook. Uyangena nje udinge lapho uthi Toolbag Nhlansentsha, ngiyohle ngivele nje nayo yonke imbali yami iyohlivele lapho ukuthi ngiqhamukaphi, ngisukaphi, ngumuntu onjani, ngihlala kuphi manje ngoba ngilana eSouth Africa.
Siyabonga Nduna, uqhubeke ngomculo wakho.
Yebo, ngibonge nami baba.
Uphuma ke enkundleni uNhlansi esithi ngiphelezele. Sizwa etabuka echolocho uNhlanhla Ntsha egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukuhlelwa kwesikhathi sokubhalisela ukuvota kuphehla umzabalazo okukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uxwayiswa ukuthi akhumisane umlotha lomunye wabasekeli bakhe uNkosazana Thokozani Khuphe. Kwanelo kwalamhlanje, mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.